ikhala ibilendleko ezinkulu kakhulu, ubuthola abazali, ubuthola abantwana gijima bengasaphumuli, begijima besiya lapha besiya photocopy, besiya emashopu, besiya edrobheni bekhipha izimali singazi lapha njengoba sokurejista amalokuzeni uhlelo sobalifake solurejiste ama-subjects akhona encebhoso kungaba nganini nje lapha kungazikhuluma ngezindleko sithemba kuzasebenza.
Njengabazali vele ukukhangelele na lokhu njalo kube lokuxoxisana okugcweleyo na ngodaba lolo.
Yikho phela abazali bebekhala ukuthi izinto lezi nxa uhulumende kumbeni i-Ministry of Education isenza izinto lezi, kumele iqale ikhulume labazali bengakazifaki, bengakakhulumi ngazo, bengazi-implementi. Kungabi luhlelo olufakwayo kungakabi lama-consultation. So khonoku abakwenzayo isikhathi esiningi kokugcina sokulaphana futhi sokuzahlalwa phansi ukukhulunywa ukuthi lapha abakwenze njani, ngoba kuyabe kungazwisiseki la matitsha abengakuzwisisi, singazi kulolu hlelo ukuthi kambe bahlala phansi kakhulu. Esikwaziyo ukuthi kwakha abazali lama konke nje lezikolo kuhlangene kwenziwa ama-consultation okuthi ikhala ifunakale, kodwa sikhala ngokuthi i-consultation akusikwezikolo zodwa, even kuma-residency lapho kuhlala khona abantu abayibabala abanikazi abantwana, kumele kube ne-consultation ukwenza ukuthi ngayizinto lezi abantwana bekuyalazi beziphethe zivele izikolo, kube yikuthi abantwana bayazazi labazali bayazazi.
Udubo lokungakhulumisani lolu libona sengathi liyaphazamisa na impumela yabantwana?
Yibo okuzenza ukuthi umthelelo wangkhona sesiya kubo O-level lapha ama-results angkhona ubena kwo-grade 7 ama-results kungacaci kuhle, ngoba izinto zangkhona zenziwa ngasiphangiphangi, into zesiphangiphangi azingani aziphumi kahle. Last year ama-O-level results kaphuma kahle ngokubona kwethu ngenxa yonale ekhala, umthelelo wangkhona awumuhle. Ama-grade 7 results umthelelo wangkhona awumuhle, akuzange kwaba kuhle, kumele na izinto lezi bezenza bezenze kahle.